Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na.
Ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzane and Nelson Chamisa OSCCC. Silengqoqo londiweni
then wonke abantu abaphakathi technically are in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na. Kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakobulawayo leGweru okube lenkulungwane zabantu kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamo omabili libandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho ngithi mina i-deception ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies amanamba amarali ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu ubabe banengi emaralini. Kuya abantu bathengelwa utshwala lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo 2013 kwaba le rally enkulu kakhulu enzwa ngo owayengumongameli we MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare oyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash win yeZANU PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo lizizwe ngani libakhulu futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka njalo kuyenza abantu lakade behleze ecingweni abanjengami abangafuna ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abanengi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana ababuye kumaralini barejistile yini ukuvota bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana
na Morgan Tsvangirai.
Ngiyabona manani kodwa angikaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwalulunengi kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobunengi. Yebo kambe bakhona abalandaba abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo sibabonile egweru kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobunengi kodwa ekugcineni kokho konke njengoba ngichilo ngaphambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu labe sibabonileyo ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni kumele abe ngumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abanye besithi kungani abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi uNdiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobunengi. Sixoxele uNdiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ulubonile udaba bedonselana abantu kakhulu kodwa ngagcina sengiphendula omunye ngathi hayi bo njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emankantoni khonashi ukuthi ujaji seyehlisa lo sekhweza lo yehlisa lo ngathi hayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize then bonke abantu abaphakathi typically in the running for his khundla ezikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli then you are asking for fire because I'm certain kuzaba lo muntu uzagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa khona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le CCC ivumelana ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna
ngiyathemba umbono wethu ikhathi esingapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned chief kodwa ukusemthethweni legally speaking lokhe nginduna yentaba zinduna lokhe nisebenza labaphathi bami sebenza losobhuku bami ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi sathutsha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi sasiphosa enkantoni. Yikho ke nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice ukuthi ama-judges bephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umbongameli kumbe balalela abakondweni. Yikho ke nxa kuzathutsha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadinga sisi ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngingena njani ngiba ngimangaphi ngala ngani nje ukuthi kwezukuthi kungangwisi phansi ngendlela yakho le okwami ngamafithane nxa ngoqa indaba yami hayi lapha futhi mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile khambelele bonke whether ukuthi kuma meetings amjulu kuma meetings azaphu meetings MRP meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazz lam ukuthi ngisithunywa sabantu ngimela abantu so lokho kuzadinga sisi kuzathemba kuzadinga sisi ukuthi ngizwe nxa iCCC sithi mdlala silicelela isikhundla lesi ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
ngiyakuzwa lokhu baba lakho kuqondile sibili ngumbono oqondileyo khona lokhu into le yavela ngenxa ye-unity yecold yiyo into yangenisa singathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo pho njengoba sesibonele ukuthi i-unity yecold isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele yikho-ke bakimi ngiyabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sifisa ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe kumele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavayisi amabili amathathu landlala hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho kuqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landlani konke landlani khonapho yikho-ke hhayi ngiyabe ngifisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU PF lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le abayilethileyo ngoba kade isigudla sonke noma ungaphi ikugudle ikugudle yikho-ke siyabe sidinga ukuthi sithanele izimbi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini yikho-ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe ngusekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu
lo ngumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwendiweni induna yentaba zinduna ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitani.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo eGweru ukuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale commission. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary lesecondary luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe.
obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gqatsha umnumzana Dawungana Ndoro utshelele liphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathelwe amanyathelo alukhona. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations udinga imali engamadola eMelika angamakhulu amabili, 205 million, eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye, 1.6 million, ababalekela impi yomdeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni seTigray, yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara lese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Linhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Kwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcinwa lokulondolozwa emsweni wenkosi lamhla kulelanga elihle. Ya siselangeni le kwakhiwa kwemizi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo uzaka 24:3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ngokuhlakanipha, uqiniswe ngokuqedisisa. Ukuhlakanipha kubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu nokuqedisisa kwezulu. Siyabonga ke le ngoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi nxa siwasebenzisa ikakhulu kuma-marriages awunakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sikwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela ukuba kuma-marriages ethu kuqine, imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Singathi uNkulunkulu angangenela abe isisekelo phakathi kwayenalo umuzi esiuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo siyithandazela ama-marriages. Asibeni lomthandazo nganale imini baba wethu sezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ofana lawe Jehova nothula aluba sekuyena lo mhlaba Nkulunkulu othandekayo, umhlaba osudayezela Jehova nokuthula osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyabona siyoxoxela njalo phakathi ne-regimes kungela kuzwisisa imizi ichitheka ndekusinxusa ukuba akube khonzithu kuyothula kwabathathe bafundise abakuluthande khethaka kungathi igama ezamhlabe yobuthi ndisathi yothunta wakukhulu njengoba wawukuyethande sikhetha siqinise ne-regimes akuyenamhlaba abantwana abalandela izimiso zakho Nkulunkulu ndekayo kuba lihlashe masikumizinto akuchitheka khona. Siyakuba usiza usizwile qinise imizi izinto thathe simini zokuthi
ngibonani njani ndawundawo hayi siyalibona leli hlazo manga thokozani khuphe sifu beyilaphami themba abantu abanengi bazibuza imbuzo ngalambeni kambe umuntu owenza ihlazo ufana thokozani khuphe umamukela kanjani phela usebenza laye kanjani labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo phela umama lo vele useyisita sika chami sita sakhe mpeli singathiwa wathatha umuntu kodwa laye uchamisa if elikhona phela angicabangi mama ucabangi mama owayenhlazo kulami ongasi ende manje yena into ayimali akusikhona vuka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kaGufuni manje ngisebuyela back chanda lapha sekusebuyela kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhalini khala ngaye hlazo sekubuyela back lapha siya exec kodwa uchamisa ma engathatha lo mama uyabenzi ende ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abanibazi bazibuza umuntu onjalo usebenza la isitha sakho usebenza la uchamisa ngathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu 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 ende uzobhidliza futhi njengalokhu engeke uchamisa engeke sasizwana labo labo welshman
salubona salubona dios ngiyakujabula ama audio yami ingafundwa kakhulu okhulumayo ngujaymore wendaweni yasenkaya khokhobo esiyezindaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo iMDC alliance ibizo sebelithethe omonzor manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thabalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yaseZimbabwe uyagcina ucaka njengomuntu othova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandla liyokhulula ilizwe eliphi omonzora nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo widi wemoto gijima lo mnangagwe wayengahle join iZANPF asuke lokulophe gijima njengobo ukuthi ungabona obeseqa kuthole but i-audio yami mayengafundwa ngiyajabula kakhulu ende ngithi abantu beZimbabwe ababeyazi into abayifunayo okungamaphathi lokho okuningi lokho ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu lele linayo waye linganeli khona le labo kuthiwa ngocyclone benele khona le eParliament kuye kubuya abantu abatsha baleni
salibonani sibonani voice nawo okhulumayo lana yilapha leso hayi ngalolu dibe ehlane lalo olwasekhaya ngale hayi kodwa siyajabula lokho esibone kwelakhi ngobulawayo le okwenziwa ngiphathi wethu Nelson Chama hayi sisi ayihambe phambi ayiqhube njalo hayi sikhathele ngalokhu sike kunini nini uBiden swakela amasang into ezinzile vele sithi phansi mayiwe izaphambi lizwe
salibonani basakazi salibonani bazanjani okukhulumayo ngowise khuluma ngingapha South Africa bengilesicelo lapha President Chamisa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitha lapha eKwanke South Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwanke we are over maybe siba nengokuthi ngafika bo 10,000 kunenge sibobona so kathumele amabhasi ezosilayisha siyomvotela asikhuphele izano PF lizwe lakile badala lapha eSouth Africa sokuthanda kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya siyawa abazali bahle lapha eSouth Africa basemnya asaphilika sesingabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so lempilo esesiphila ngapha isekho mnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha la sibuye ekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo kuPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezele amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela kuphizano PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba ele Russia likhangelele ukuhlasela idolobho le Odessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine, kuzaba lengozi, hatshi yamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele. ngomgqibelo omongameli Joe Biden uxoxisane loZelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kuyezoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uBiden nomongameli weUkraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho okufunakalayo. Igazi vele selichithekile, okusafunakalayo khathesi ukuthi kube le negotiated agreement, kube le peace. Uma ngiyabheka abani lokhu kwenzakale ngesikhathi sikamongameli uDonald Trump, wayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani iRussia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama-sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Ubeza zingenela uPutin njalo esupportwa nguDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So mbona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami mbona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hayi sizangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani liyehlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele Ukraine?
Umbono wami ngibona ngani le-Russia aladelela, alizange nazelele ukuthi ilizwe le-Ukraine kumbe ngithi abantu be-Ukraine bale fight kibo. Babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bengangena becrossa i-border ibutho le-Ukraine ihleli sare, kodwa kuyakhanya ukuthi hhayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lakho e-Russia, abantu be-Russia abayi funi, siyabona beprotest. Emazweni wonke siyabona abantu bayaprotesta, bathwele amaflag e-Ukraine. So mbona ngani iRussia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impilo yasompe ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency ye-Russia lento yonke sihle yahlabhidlika. So ngombono wami mbona ngani uPutin alayo usenanzela ukuthi hayi limpilo yasompe ezanceda bona. Inkosi sibona kusiba la ma-negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa ukuthi yena uPutin wevele efuna ukuyangena efuna ukuyatshaya umpopo, angiboni ukuthi khathesi uyabe sihamba kuma-negotiation sekutheni. Lokhu kuyatshengisela ukuthi hayi iRussia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlukani ngesikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Caps United 6, Iwawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lonamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba kukhetho oluzayo na? Bakhona abathi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele abe umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa owe-CCC. Kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.